Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sina sifuna ukubakhuthaza ukuthi thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Youth Journalism siyakusola ngamagama aqinileyo ukuthi intatheli zindaba uma ziqhuba imisebenzi yazo ukuthola imbiko bese zihlukunele.
Inhlanganiso yentatheli zindaba yeZulu layo imanyana leMisa Zimbabwe ukusola amalunga ebandla leMDCT abikwa ihlukuluze intatheli zindaba yemifanekiso uAaron Ufumeli.
Yazi phela omongameli beAfrika vele emthetho wabo abaguli nxa begula kuyabe kuyimfihlo ekhona, kodwa sithi hathi akukhulunywe iqiniso ngoba umongameli welizwe kufanele abantu uZulu kufanele abekwazi ukuthi umumo kwi-health yakhe umi kanjani.
Impilakahle kamongameli Robert Mugabe iqhubeka isemilonyeni yabaningi ngemva kokuba esuke elizweni izolo elubhekise kwele-Singapore ukuya kwelatshwa. Abachayeli benkampani elungisa umhluzi we-ethanol e-Green Fuels ese-Chipinge South abakade bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo babikwa sebebuyele emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists layo isimanyene lenhlanganiso yeMisa Zimbabwe ukusola amalunga ebandla leMDCT abikwa ehlukuluze intatheli zindaba yemifanekiso Aaron Ufumeli ngesonto. Ufumeli osebenzela iphephandaba leThe Zimbabwe Mail ubikwa ehlukunyezwe ngabasekeli bebandla leli besithi ukugcele elisekela unobhala jikelelo weMDCT uMnumzana Thandai Bithi. Izolo inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yethule umbiko othi inhlanganiso yabahleli iZimbabwe Editors Forum kumele yenze umhlanganiso lenkokheli yeMDCT kukhulunyiswane ngodaba lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba. Kodwa leli bandla liyayilandula imbiko yokuthi abasekeli bayo bahlukuluze uFumeli. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZuchi uMnumzana Foster Dongozi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sizile sithole imbiko yokuthi kulo jaha othiwa ngoWatson Ufumeli onguyothatha impikisa yeZimbabwe Mail ohlukuluzwe emhlanganweni we-MDC eHarare nge-weekend. Thina njengenhlanganiso siyakusola kakhulu ukuthi kulamabandla athi nxa intatheli zindaba zihlukuluzwa bayeke kunjalo kumbe baqabize. Thina sifuna ukubakhuthaza ukuthi thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists siyakusola ngamagama aqinileyo ukuthi intatheli zindaba uma ziqhuba imisebenzi yazo ukuthola imbiko bese zihlukunele.
Sike saxoxa labo abe-MDC bayilandula limbiko bathi akula mbiko njalo abawaziyo.
Isela ngele banjiweyo phela ngingazi njalo, but kodwa thina ukuhlukuluzwa okwenziweyo kwenzakale emhlanganweni wabo. Lokho kutho ukuthi akukhethi ukuthi ngubani, akumelanga kube lo muntu ohlukuluzwayo. Kodwa thina lapha nxa sikhuluma kumbe sisola ngoba kulomunye wethu ohlukuluziweyo. Okokuthi abakwazi kumbe abakubonanga akuselani lathi, thina siyabe sikhuthaza njengoba abantu bonke bekhuluma ukuthi akumelanga vele kube lo muntu ohlukuluzwayo. Kungaba ngamalunga abo kumbe kungaba ngobani, kodwa thina lapha sikhuluma simele omnye wethu ukuthi nxa umuntu ebonakala ephethe ikamera akumelanga ahlukuluze ngoba uyabe eqhuba umsebenzi wakhe.
UMnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare.